Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhlaka 29 kuNhlangula 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili
uhlelo lokuhlatwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso
kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo
udube silalo ngezani yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafudale udubo bangadala udubo sibechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo
ibandla lezano PF lithi selimise ukhulu mende ukudiliza izindlu zabantu athi zakhiwe ngaphandle komthetho ababesebenza emahoteleni eVictoria Falls basebegunyulwa ngenxa yeCOVID-19 bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1749. Asebebanjelwe umkhuhlane sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lasikhombisa 47,284. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,957. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lasithupha 15,938. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 764,248. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 534,906. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi bayahlatshwa yini abantu esigabeni sakhe.
Indlela imfundiso ethophele ngayo ebantwini kayisiyo esingathi ibanike ulukuluku ukuthi bahambe bayehlatshwa laba lutshwala abangabe bezwile ngalolo hlelo. Kodwa engingakutsho nje ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso ezenza ukuthi abantu babone ukuqakatheka kokuthi bahambe bayehlatshwa. Okunye njalo sikuzwayo ukuthi lakuma centers khona idosi esikhona ile yesibili isecond dose yokuqala selokhu yaphelayo ayikatholakala ukuthi abangazange behlatshwe okokuqala benelise ukuyahlatshwa kungakho ke yona le second dose ekhona ukuthi abazayihlatshwa yilabo abahlatshwe okokuqala abangazange bahlatshwa okokuqala bazaqhubeka lokhe bengahlatshwanga ngendaba zokuthi nxa sisizwa ngamahungahunga i-first dose kayitholakali.
Abantu bayazilandela yini iziqondiso ezifakwe nguhulumende khona ngapho eLupane?
singathi abantu kabalandeli izinqumo kukanti bavele kumnyama kibo abala information lezi inhlanganiso ezizimele zodwa ebeyizizo ebezincedisa kabanzi ukugqugquzela ukuthi abantu benake lezo zinqumo ezethulwe nguhulumende kabasenelisi ukuthi bangene emakhaya bakhankasele lokho ngenxa yemigoqo efakwe nguhulumende yokuthi kungabi le mihlangano engenziwa. Kungakho ke indlela abantu abatholiswa ngayo information emakhaya inzima ukuthi bazi izinqumo zona lezo. Ngaphandle kwalokho ezinye izinqumo kumbe ngithi indlela zokuzivikela ezidingakalayo azitholakali emakhaya ngenxa yomnotho lo omimanzonzo. Abantu kabenelisi emakhaya ukuthi bangathenga ama-sanitizer, ama-maski. So ngezinye zezo ezinzima kakhulu okudingakala ukuthi ngabe uhulumende ungenile esikhwameni sakhe wancedisa abantu kuzona lezo ndawo.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane e-Rural Communities Empowerment Trust. Ibandla lezanu PF lithi selimise uhlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezifana leHarare kanye laseMelford eMashonaland East lampo ikansili yeGoromonzi edilize khona izindlu ngempelasonto isithi zakhiwe ngaphandle komthetho. Ngokubika kwenkundla yeZim Life, isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obed Mpofu utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi ukubhidlizela abantu izindlu lokhu ikudiliza impilo zabo kanti njalo ikungabi lesihawu. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo laye ukufakazile ukumiswa kohlelo lolu ekhuluma lentatheli zindaba. Uhulumende ubesolwa kakhulu ngabantu ngalolu hlelo. Siqoxelo lwelamalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Udube silalo ngezani yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafudale udubo bangadala udubo sebechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo bakhohle ukuthi sihlutshwa yilokho okwenziwe yibo. So khathesi kuzathiwa uhulumende uhulumende olalelayo ozulana labantu kodwa kungamanga bebevele befuna kufike khonapho alubana bebeqinisile ukuthi hayi sebe misa sibili kababhadale bangakungaphelele kumiseni kababhadale labantu bona labo asebadilizela izindlu babadilizela indawo zokuhlala akade enxenye sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye. Yikho singabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zona ezo abazidilizayo itendi abaye sabona ngo-2018 if not 2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile. So ikuvalwa amehlo nje bebevele befuna ukudinga indlela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo baqala uhlupho sebebuya namhlangane sebesolve uproblem yakhona ukuthi sitshaye izandla izani vele injalo.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende ele cabinet libikwalizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba. Ubona liphuma lesinqumo bani?
Kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu kungani bengazange bahle benze isinqumo sonke esesilinda i-cabinet? I-cabinet sizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu ngamandlwane wona lawa? Yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi kugatsha lwezani politburo lulamandla ukwedlula i-cabinet. Yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa ku-cabinet ukuthi i-cabinet idinde ivume yikho esibona khona kulokudubo khona apho akulantu enja ezaphuma ku cabinet esingakayizo aluba benguhulumende olalelayo njengoba bengichilo i cabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizele izindlu zabo ngoba ukwakhe izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakho na kayitholakali ikakhulu nxa sikhanda abantu baziholela amabond ukuze ukugogelela amabond wethenge emkambo omnyama kumbuthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukhona ungaphuma kababhadala abantu laba abadilizele izindlu zabo
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu
Yebo 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 mthokozo muhle siyalinqonisa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zika hulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kweCOVID-19 sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni zulukandaba lingakhuthwa lohlelo lelami uMichael ngo 8 ntambama
Aba besebenzela ama hotela edolobheni le Victoria Falls bamiswa umsebenzi ngenxa yokuqhamuka kweCOVID-19 basebephiwa imali eyincosana nje kuphela njengempentsheni bathi bazaqhubeka belwisa ababengabaqhathi babo ukuze baphiwe imali ethe xaxa uhulumende uthi ufuna ukuvuselela imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe Ngokunjalo ugatsha lwezempilakahle lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yecoronavirus kulelo dolobho njalo yilo elibikwa lilabantu abanengi asebehlatshiwe Kodwa labo ababesebenza kudolobho bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuvuselelwa kwezokwethekelelwa kwelizwe ubona bemiswa imisebenzi. Abanye bathi basebenzela amahotela la okweminyaka edlula engamashumi amane kodwa bathe bemiswa umsebenzi baphiwa imali engamadola ngamakhulu amahlanu kuphela i-$500. Bakweza udaba lwabo emthethwandaba nyakenye kodwa inkundla ilulahlele katshana ngenyanga edluleyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye walaba bantu umnumzana Edson Moyo
From the beginning vele ukukhanya akulanto eyahamba right but thina ukubona kwethu ngapha i-outcome ithe isiphuma ithokukhanya ingani i-company was right lokho vele it's totally out because thina vele asizanga ke sithe si-consultwe kumbe senziweni konke and futhi ku-retrenchment board abazanga be-applyele abenzangani konke izinto zonke ezona lezi azenziwanga yabo and then thina futhi umuntu owamela almost ama-unit wonke it's only one person onguye owasayinayo ukuthi ama-unit onke esayinelwe ngumuntu one uyabona la ukuthi it's impossible yabona so sesikuhambisa ku-labor code labor code yiyo-ke kathe sezaba le-final say like bakhona laba like i-management i-management eyabe indaba vele yase yasuka straight yaya ngaphi ku-labor code so i-outcome yangonilokhu engakaphumi
manje selizathatha manyathelo bani
umsebenzi vele azisela shungu yokuthi thina we can go back emsebenzini Vile asisila ndaba lako loko lapana sesiphumile lapana tina what we want uti to be paid ogungono because we've worked for these people we want to be paid lati ama packages are decent can't say kutu mundu working for 40 years and then you get less than easy $600 $700 my friend lawe you see about such gulama hotels amanye like Ostenland Livingstone umuntu osebenze kumbe almost 8 years uyabona 8 years umuntu wenzile kuyazi kade bezuza izimali zabo ezinhle we can't compare okokuthi like lapha kule Standard Livingstone umuntu bekhangela ukuthi isalary yakho yona leyo oyihola times number of years and then bezobuya futhi bethi half of your salary times number of years just imagine That one I can't say it's a hotel, it's a lodge. But they were paying abantu babo uyazi. Ai, ukukutunga kukompera lokwethu so, it's embarrassing. It's embarrassing, I was. So, labana ngali, there is no complaint. They paid well, very well, Standing Living Stock. They paid very well. Yabo, manje, tina ngali ukukuti sibele msebenzi vele, we don't dream of going back there. We don't dream. Tina want to be paid ama packages, etwa, decent packages. Ukwakathesi, no, they just call these ama, abantu ama trainees, they are using ama trainees, you know, mostly. They are calling ama trainees. Yibo abasetshenziswayo mostly kathesi khona ngale. Nxa kungani kungaba busy, they call ama trainees lawo bebasebenzise. For those people, they don't complain, you see. They don't complain even when bebasebenzise ama hours amaningi. They don't complain because unga complain when then they will tell you, ah, siyakumisa, sisakulokhu, uyabona, siyakhathi lokhu zeni yakho icontract yakho, uyabona. That's what they are doing, those people. So tina, we don't mind about them ngale. Safuni vele lokubuyela now, but we have started, some of us, we have started doing our own things, uyabo.
Umnumzana Edson Moyo ngomunye owayesebenza ehoteleni osemiswe umsebenzi eVictoria Falls. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yezimu live ithi owesifazana weMDC Alliance unkosazana neSayima Rova ukhululwe ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshwa ngesonto ebusuku esetheswa icala lokungena lapho okungavunyelwa khona abantu egcikeni lendizamtshina eHarare. Umarova wayelande ukuyahlangabeza umne wabo olande imfa kayise. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi abahlabeleli ababili uXQ lonathi o bakhulule labo ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshelwa icala lokusebenzisa amaphepha okuzibazela atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Sogu iskati sembigo yenu.
Bayona bampagas to Joseph. Tingilinge namcha nzatawa na yotjani maizavalwa. Umonzora umlanga kwa into yinye. Umonzora vunutata ma vota besa wakandisa uzani. Zani zawi na njaro ama vota ya awe MTC tia zawi ya uzani. Habi zatato umonzora. Umonzora lorulu mnanga kwa mbea suanana la babantu. Suanana uzwa ya usivi. So honka ama vota zawi ya uzani. Ama vota MTC tia. Mna zeri mtuwe na inyoga uzwanana lesita.
Studio 7 sanibona ninjani nonke hayi nyaphila I comment ka Khaliphani Phugeni laphana ku Obeti Gudu hayi liqiniso likhulunywe ngu Khaliphani Phugeni kodwa into engiyaziyo mina ikuthi sebezomfaka under fire ukuthi like bazomhlala sebemgijimisa sebengathi bayamgcotsha company party ngoba vele kuyiparty yamashona liyana kuyo uma Khaliphani Phugeni kuthi sebe kugijimisa sebe kuxotsha baba bengakuxotsha ngekhaya ikhaya lakho vele likhona lapha phansi kukamqondisi lapha MRP uma ungeza kumqondisi MRP uzoba ususekhaya Khaliphani mina nguzwile ngecomment yakho and futhi ngiyabonga ngamagama akho na lana wakukhulumileyo kodwa mase uxotshwa khona lapha isilokhaya la ikhaya iMDC awukho ekhaya ikhaya lakho lilako MRP bese za kulo othim mhlawumbe makungahlangana umqondisi lo Chamisa bazokhiphizano asifuni thina lokho kokuthi kona kutiwe khona uChamisa lo umqondisi bafanele bahlangane ngoba uChamisa uzothi mayeze vika la angahlangani nomqondisi afune ukuphatha yena uChamisa uzofika afune ukuphatha so asifuni umuntu ozodisturb umqondisi lapha khona yena umqondisi is our president for MRP at least manga
ngabe ukuthi uChamisa uyabe efuna ukuzobambana neqembu lethu le MRP akabuye ezoba iGarden Boy kaMqondisi ye lapho ngiyavuma ngiyavuma kulokho ukuthi maye ngaba iGarden Boy kaMqondisi uChamisa hey ha siyabonga
le ndaba zasekhaya le inzima kakhulu le inzima mpela ngoba kathese sokumvaliswa ukuthi abantu behola abalwa izimpi baqotha abantu ukuqala izimpi ngo yonke eqedwe ukuqotha abantu sokumvaliswa akusela abantu ekhaya labantwana bazalwe South Africa ungathi register umntwana kezimbakwe beki ufuna imali engangenkomo yini konoko lizwe linjani leli vele lezinto ezenzakala lapha ekhaya ayakuthi siyapolitika silangqondo zonke ezenziwa abantu abaphathi bethu Tinama evele sasinandawo ukuthi umuntu umhlobo umuntu asingabantu sonke kodwa lapha kulokucwasana ukuthi kulomhlobo nje kulomhlobo nje ngento ezingahambiyo khathe sesikhomplena sikhatshana ngoba mose duze ngakomplena uyabulawa lawo bazafa bazanga akula umuntu ozozefela so yena le nto nale asihloniphaneni bantu bakithi asihloniphaneni impela siyacela siyacela kakhulu singabantu sonke asihloniphaneni namhlanje lizwe leli sokufaka ukuthi lidatshulwe phakathi ngento zenza ukuthi abantu bonke babalekile kuthi one side kudlobaye balamba ngithi yini kona lokho okukhuluma ngusibanda ePlumtree nyabonga noma ngathi maphosa kuyafanana
Sibonani mthokazi omhle magumba mani omhlaba lapho likhona ekhuluma indlovu angkhohlwa ngekophulula umuntu omdala nomalumekazi wami konaphana unakamika ngithi njani liphile ngenkosi ngiyabonga umsekazi uma ufika kuleyo ndawo insiza abakhona abantu kuna petize kwami malume sasishovi lothandazane uchuma kwesivalo ke sibangani ngiyabonga lonke lepupu ngendawo abathi kanjalo dandanda siyabonga msekazi ungani usungenile kakhulu ebantwini lesicabangele emadorobheni nje hayi ngani makhaya kandiwazi msekazi ngiyabonga ngilithanda thandiwe ngumoveni ungwenya lizigcine stay safe iCovid khona madoda moveni ungwenya edaluka awee
Abanini belizwe sikhale linkululeko Hiti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko One Zambia, one nation One Zimbabwe, one nation Una macha hautwa kopiti.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wase-Ethiopia uthi usemise okwesikhatshana impi esesigabeni se-Tigray okuyisimemezelo esiza ngesikhathi isigaba lesi sibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kubikwe izintatheli zindaba ze-Associated Press. umsakazo we Voice of America wona uthi abaphathi ntambo bamazwe achiyeneyo akoqela elemelika bahlangene eRome kwele Italy izolo lapho abavumelane khona ukuqhubeka belwisa izidlova zeICC emazweni achiyeneyo akoqela aseAfrika. Singene kudaba lwemelika. Owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump wethule umbiko izolo ecothoza umkhokheli webandla lakhe eliphikisayo elama Republicans kudale lesenethi umnumzana Mitch McConnell kanye lowaye ngumtshutshisi kahulumende wakhe umnumzana Bill Barr esithi behluleka ukumsekela ngesikhathi ekhonona ngokuthi wanqo ngokuqilwa kukhetho olwedluleyo ngumongameli Joe Biden. Umnumzana Pa wacunula uTrump ngemva kokhetho kulandela amazwi akhe awukuthi kwakungelabufakazi bokuthi kube lokuqilibezela. Abanye bathi uTrump engaba ezama ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Umnumzana uDonald Trump babunkomo yindoda engadeliyo olalokhuyana ukuzitshela ukuthi yena akasoze kube kukuthi wanqotshwa enqotshwa ngumuntu ofana nomnumzana uBiden. Usaselakho ngokwalo ukuthi yena lokho avela azitshela khona ekhanda lakuthi yena ngeke aze ayehlulwe ngomunye umuntu. Kusaseyiyo into esamenza ukuthi lakathi aqhubeke njalo esize lentshukuntshu le esiyibonayo eqhubekela phambili. Lokwezama ukuthi avuselele okwenzela ukuthi angenele ekhethweni oluzayo. Ngoba siyabona ukuthi into ayizamayo uhlongoza khona ukuthi azame ukuthi aguquzele njalo avuselele abalandeli bakhe ukuthi bamazi ukuthi ukhona ukwenzela ukuthi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho mhlawumbe sekungabe lamathuba angabona ukuthi angayenelisa ukuthi angene ekhethweni.
Abebandla lakhe ubona bemamukela yini bavume ukuthi ancintise mele ibandla lelo alubana ethe wamemezela ukuthi ngempela uzancintisa kukhetho oluzayo.
Ama-Republicans abasoze bamamukele iningi labo ngesizathu salokho akwenzayo ngoba into lena eyenzakala leyana isigemegeme esiyenzakalayo lesana sokuhamba siyahlasela ngale kuleyana indlunkulu laphana kwakuyindlu. Yena iyayitshengisela ukuthi nxa uhlasela lesi sigodlo utshengisela sobala ukuthi uhlasela ilizwe lase-America ngokwalo ngoba laphana isigodlo lesiyana siphethe ama-secret files siphethe zonke izinto eziningi njalo wayefake abantu abaningi engozini. Kodwa into bazaba khona olunye uhlekalo oluncane oluzawe luzama ukuthi lumsekele. Ukumsekela kwakhe akusoze kube ukuthi bayamsekela kodwa kuya ukuthi bayamsekela ngenxa yokuthi bayesaba ukuhlambalazeka. Bazama nje ukuthi bona bangathi benze ingathi bayinto yinye kodwa khona eqinisweni besazi ukuthi iqiniso lona iminjali iningi alisoze limsekele ngenxa yokuthi wahlambalaza kakhulu laphana iqembu lakhe etshengisela sobala ukuthi yena akalaleli omunye umuntu njalo ama-advisors yakhe angazi ukuthi abayenelisi yini ukuthi bahlale la phansi ngoba indlela yokuresolva i-issue efana nanaleyo abasuka kiyo bekufanele ukuthi ngabe yena uye wabuyela bench ku-drawing board wayahlala phansi wabiza iziphathamandla zakhe leze ahleli lazo esitafuleni abe-executive committee ayenelise ukuthi bahlale phansi bayihluze udaba lolu bevale iminyango besenza into yabo yama Republicans bephakathi endlini andibona ukuthi ahlaqalisa ukuthi ahambe kumaphandle ayememezela ekhuluma kabi abanye abeqembu lake njalo okufanele ukuthi ngabe ukuthi ngabantu ababa yimbumba ababa into yinye okutshengisela sobala ukuthi uTrump sasenguye lwana uTrump wayizolo akatshintshanga so nqabe ngathi bayambuyisela ngitemba ukuthi bazabe besazi ukuthi njalo babebona ukuthi lapha bazingelisela amanzi endlini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belomkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lithi selimise ukudilizwa kwezindlu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezijiyeneyo. Aba besebenzela ama hotela e Victoria Falls bagunyulwa ngenxa ye coronavirus bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, Untungame Lenkomo.